Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lesithathe umhlaka 16 zivandlela 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi udaniswa yibudlwangudlwangu obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidlika kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Ontanga abaningi abaswele imisebenzi bathi yikho osokubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona besenza ubudlwangudlwangu. Umongameli Emerson Mnangagwa uyithekelela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi udaniswe yibudlwangudlwangu obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidliwa kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Umnangagwa ufike kwele Belarus evela kwele Russia uthi wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela, kodwa lobudlwangudlwangu obuqhamuke ngosuku ezedluleyo bubi njalo abusoze bakhe isizwe. Mnangagwa uthi uhambo lwakhe lujonge ukuvuselela umnotho welizwe, wengezelela isithi akulula, ngakho uZulu kumele abekezele. Kunjalo nje inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights ithi sokufe abantu abedlula abalishumi kwalimala abedlula ikhulu lamashumi ayisithupha lani 164 eHarare kuphela. Inani lasebefile elizweni lonke jikelele linzima ukubuthanisa ngenxa yokuvalwa kobulembu be-intanethi. Kodwa kobulawayo kubikwa kulabambalwa abadutshulwe bafa ababalisa lepholisa elibikwa likongodwe ngamatshe. Lamhla ubulembu lokhe buvulwa buphinde buvalwe. Ubikwa amasotsha engena ezindlini ebopha edobha amajaha batshaywa, abanye besiwa lapho okuvalwe khona imigwaqo bebabuthisa amatshe lengodo ezivale imigwaqo. Abanye babhaxabulwe kabuhlungu, akuqondakali ukuthi utshengisela lokhu kuzaphela nini. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande uxoxa lesiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda obedobhadobha indawana ezishiyeneyo kobulawayo.
Ngihambile ngafika eChabalala extension ngadlula eChabalala yonke endala, ngadlula ngaya eNketha ngibona izitolo lemizi yaseNketha, ngadlula ngaya eNkulumane, ngadlula enkulumane shopping center complex, ngadlula ngangena iphumula, ngasesiye eGwabalanda eluveve, ngabuya ngentumbane, machobana, makokoba, kathesense North End, business center yase North End.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi zonke indawo lezi obhodabhode khona uboneni?
Okwakuqala into ekhanyayo esobala ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumile kumalanga amathathu ona lawo aqalise ngomvulo kuze kuzofika namhlanje. Bakhulumile ukuthi hathi asisafuni ukube silokhu siphathwa njengezigqili phakathina kwelizwe lethu. Bakhulumile ukuthi labo akufuza ukuthi besibuse basibusa kuphela ngemvumo yethu ngisho ngani ngoba mbonile imigwaqo hayi kuyakhanya la namhlanje sibile ukuthi hayi bekuvaliwe kuvalwe ngamadwala kuvalwe ngento yonke mbonile njalo lentambo zamagetsi eziwisiweyo and lapho ke bebegamula intambo yamagetsi ngilokho ngubone empophoma opposite lempophoma hayi bekuganyulwa intambo zamagetsi zisiwa I think uganyulwa amapholu mhlawumbe alandelanayo afika ku 7 and lawo magetsi sizwa kuthiwa yizo intambo zamagetsi awaya kolukuzene estatehouse sakobulawayo mbonile njalo izitolo hayi izitolo eziningi hayi kulinyaziwe kwagqekezwa kwathiswa kwezinye indawo kwathathwa into zonke okutshengisa ukuthi hayi abantu bezimbabwe ukuzonda sibili bebezondile
manje amasotsha ke lamapholisa ayabonakala yini kulezo ndawo obhode khona
ngithole amasotsha amapholisa alama roadblock kulawo ma roadblock babe behlezi njalo bephethe imbhobho emkhulu efana lama FN lama AK-47 mbonile njalo imota zamapholisa akade ziborder zilamapholisa akade gqoke impahla zabo hathi eze uniform kodwa bephethe imbhobho emkhulu ama AK-47 kanye lama FN ngasengisuka ke khonapho ngathola ukuthi kwezinye indawo zama roadblock lezi bekugcwele lamasotsha ngihambile ngathola enkulumane shopping enkulumane complex mbona kule moto ezintathu ezibonileyo ezamasotsha sokungani libharaki ngasuka khonapho ngaya entumbane complex lakho sokungani vele kusebharakini ngoba kule moto mhlawumbe ezine ezamasotsha ngasuka khonapho ngithole ama-roadblock amasotsha aqalisela emachobana angena phakathina kwemakhokhoba bazokuba khona emgwaqweni lwani ulobhengula vele lapho kuphuma khona itown ingena emakhokhoba
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo kunjalo nje isiphathamandla sebandla le-Mthwakazi Republic Party umnumzana Henry Dube udutshulwe ekhanda ngamapholisa izolo lapho ezama ukukhulumisana lamapholisa akade ephosela intuthu ehitshayo amatiyegasi ezindlini emzini we-Cowdrey Park udube ubikwa elimele kabuhlungu uChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi umnomsana Mqondisi Moyo
uHenry Dube ube sendlini yakhe eCountry Park izolo kwasokusiba lamapholisa akade hamba ejika amatiye gas phakathi kwezindlu yena wasebabuza ke laye ephuma endlini yakhe babuza ukuthi kathi bajikelani amatiye gas njengoba kuphakathi kwabantwana basebemsukela ke bamtshaya kakhulu bathe beqeda lapho basebemdubula uhlamvu lwamtshaya ekhanda lapha ablide khona kakhulu sibili sazama imizamo yonke ukuthi kube le moto egijimisa iyamthatha kodwa ke bekungelula ngoba bekuvinjwe iphosa imigwaqo yonke lamasotsha lawa ekhona kwezinye indawo ngiyakhumbula ukuthi kulabantu ade bacele efomu ukuthi basuke enkulumane ngemota bayemthatha bathola ukuthi enkulumane Sunday Rose Acre kuvinjiwe amasotsha khona ngale sokulabantu ababili abajujuliweyo saze sayenza i-arrangement yokuthi kube le simuse ku-private hospital sathi ngaso sidinga le ambulance abanye bakwanise ukugijima bayamthatha ebusuku khonapho waseselwatsho ngobusuku
baningi yini eselizwile ukuthi badutshuliwe
ngobulawayo so far yibo laba benkulumane engibazwileyo ababili laye uDube esiba ngowesithathu ngathi yiba abantu esengibazwile kwalesi sikhathi la khona ukuthi inews kazihambi okunye uyabungakwazi ukuthi endaweni enje kuyino sokwenza ke
sikhuluma nje kunjani khona ngapha empophomo
hayi okwakathesi kuthule nje kuthule hhayi akula kugcokozela kangako kuthule nje abantu bazihlalele basezindlini loba nje phambilini kuwadlula imota zamasosha
umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party lapho ke wexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Lokhu sekudaba lonye iningi labaphatheke ekujengiseleni okwenzakalayo ngabontanga abasakhulayo. UChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eNational Youth Development Association, uMnumzana Liberty Bebe, yena-ke othi ontanga abaningi baswele imisebenzi osekubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona.
Ye kukhanya isteaway lesi sisuke sase sijathulelwa kakhulu ngontanga abathola behlezi emalonitshini bengenzi lutho bethatha izidakamizwa ezithiyeneyo. So sebengani yibo asebe-excited asebengena ezitolo belutha, asebeyibo abavala imigwaqo, asebeyibo abaqoqanayo bebuthana besiba ngamaqembu ngamaqembu bekhanya beyibo asebesifuqa kakhulu i-stairway. So nxa ukhangele kutho ukuthi lokhu kutshengisela ukuthi iminyaka leminyaka le yade sibona ontanga bengenzi lutho sesiqalisa ukubona ama-effects angikhona okuthi ontanga labo abangela lutho lokwenza sebethole lutho lokwenza ngesikhathi se-stairway. Kwezinye indawo sebebhadalisa ukuthi nxa ule mota yakho ufuna ukudlula bakucela ubhadale i-$2 ukudlula. So sebethole futhi la ngendlela yokuthola imali ye-fundraising.
Manje kukhanya bayakwazi yini ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi nxa befuna ukuthi balungisise khonokhu abakusolayo kumele bavote kumbe bangene enhlelweni ezisemthethweni? Bakhanya bayakunanzelela yini khona
ukuba kwazi ukuthi benzani? Ngibona ngani bayakwazi ukuthi benzani? Uba le bigger national picture yikho ngile problem khona. Kule mina ngithe ngibuya ngivela edrobheni ngagcina ngisiba forced ukupaka imoto yami empophoma ngase ngihamba ngenyawo. So nxa udlula bezwa bexoxa eziyingxoxo zabo uyakusiza ukuthi ba-conscious of ukuthi kanti kwenzakalani vele elizweni, ngoba kwesinye isikhathi izimoto ade bezibisele emuva uzwa bebuza ukuthi kanti vele yena uyithethe ngaphi ifuel, uyithenge emalini, kule malini yena yokuthenga ifuel. So kutho ukuthi bale consciousness yokuthi kuhamba njani, bale consciousness yokuthi ama-challenges abawafaceayo anganani, kodwa ukuthi bayakwazi ukuthi bengawasolva kanjani. Yikho lapho engile problem khona. Ngicabanga ukuthi bona kibo impendulo sokuyi-violence, sokuyikudlayela, sokuyikulutha, sokuyikuthatha, sokuyikuthisa. So i-solution yabo yiyele problem, kodwa i-understanding ye-crisis ngibona ngani balayo.
Okokuthi nxa ukhangele kwela kusasa nxa kuvotwa ngabantu abazavota yini, njengoba besizwa ukuthi iningi labo livota?
Inkinga esilayo eZimbabwe abantu balezizathu eziningi zokungavoti. So ungathola ukuthi ontanga bona labo abanye abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha, abalawo ama-identity documents, bengabe befisa ukuvota kodwa iningi labo abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha. Kule study eke yayenziwa nje emalangeni lapho ukuthi obulawayo nje kunje kule almost 20-30% of abantu abangenazithupha ngenxa yokuthi abanye ngontanga abalethwa ngomalayitha lamaphepha aqondileyo, abanye ngabazalwa nje emakhaya babuya edrobheni bengenamaphepha aqondileyo. So ngisizathu esibili sokuthi abantu abaningi eZimbabwe balokho bengelayo confidence ngendlela okubalwa ngayo ukhetho. So every time election isiwa khona kusiba lokungavumelani ukuthi owinile kahle kahle ngubani. Okwesithathu yikhonokho ukuthi iningi labontanga alisaboni i-connection phakathi kokuthi athole umsebenzi le-election. Abakuzwisisi what is the connection, i-relationship phakathi kokuthi namhlanje ngisebenzi ngingavota ngizavuka ngisebenza na. Ngoba ukuvota akuzake kulethe utshintsho olunjalo, akuzake kube ne-impact on the economy. So babethi hawu ukuvota kwangibona kunceda ngani, ngiyavota namhla kusasa ngiyavuka stilini lokho ngifanana. So angiboni bengabantu abazavota, ngibona ngani bona bacabanga ukuthi i-solution yabo ikhonokho abakwenzayo.
UMnumzana Liberty Bebe umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eye-National Youth Development Association.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also a substantial share of these challenges are artificial. They are a result of deliberate acts
of economic terrorism being perpetrated by those in our midst as a nation. ZANU-PF calls upon all stakeholders in the national interest, in particular business, labor, and non-governmental organizations, to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Lo ke isikhulumeli esebandla elibusayo eleZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 lapho esithi yena uyakwazi ukuthi izinto kazimanga kuhle elizweni kodwa ke abantu bonke elizweni kumele banike umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuthi lo lesikhathi sokuthi ake aqondise izibopho zakhe azethulayo. Umoyo uqhubekele phambili esithi yena ukutshengisela okukhona elizweni okwamanje kubangelwe ngumanyano wamabandla aphansi kwe-MDC Alliance kanye ke lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa ezifuna ukudunga ukuthula njalo kuyizo eziphazamisa ukuthula elizweni. Asimuzweni eqhubekela phambili.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business organizations in pursuit of the regime change agenda. The party will do everything within its powers to protect the people. The party is also aware of a scheme by certain business players to withhold the supply of essential goods and commodities so as to foment anger amongst the citizenry so that they can rise against the people's government.
Lo ke isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 eHarare lapho ke esithi yena konke lokho kubangelwa ngabantu abafuna ukuphazamisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekwele Russia lapho ahlangane khona lomongameli Vladimir Putin namhlanje uselubhekise kwele Belarus lapho adinga usizo lokuvuselela umnotho weZimbabwe obhidlike okumangalisayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umnangagwa namhla uthe kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi edinga uncedo lokuvuselela umnotho welizwe emazweni abalisa eleRussia, eleBelarus kanye leKazakhstan lamanye ambalwa. Uthe akulunganga ukuthi abantu abathengisele emigoqweni ngomvulo layizolo babhidlise izakhiwo njalo batshontshe emavinkileni abosomabhizimusi. Ugcizelele esithi kumele kube lokuthula elizweni. Umnangagwa ubike ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lakhe ukuthi eleRussia lilobelanele leZimbabwe izivumelwano ezimbalwa ezijonge ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Baningi abantu abacothoza uhambo lwakhe, kube khona njalo abanye abamsekelayo. Omunye wabasekela uhambo lolu ngumnumzana Joseph Juma, ilunga lebandla leZANU-PF.
Angibonti kulo muntu ongasukuma ahambe ekwazi uhambelize. Ungabona umuntu esukuma ehamba engubaba uyabe siyaphanda uyabe siyadinga. Njalo-ke ngiyakubona ukubona umongameli othi layo yike akuzamayo konoko uthi aphande adingi uthi mhlawumbe-ke umkono wethu ungavuka nawo. Ayisiko ukuthi kona ukuvuka kuvuswa amazwe amakhulu kuphela, even amancane amazwe lawo siyakhona ukubana sithole uncedo sisizakale. In terms of imitshina agriculture njengoba kwazi ukuthi umkhono wethu sulike nawo ube bhezi ku-agriculture kakhulu lalaku-mining ngale amazwe nalawana akwenza khona kubana ngiyakwazi ukuthi eBelarus ngale liyakwazi kule mitshina eminingi khona ngale eyaphuma khona ngale. So konke khona kubana ngikuphanda nokudinga kubana mhlawumbe into zingaba lula ifarming yethu isebenzise imitshina ukwenzela iproduction layo iyande ibe ningi. So mbanahamba ukuphuma kukababa nxa ephuma emzini engena igusu yabe siyazama ukujimba into eqale nxa umuntu ephuma uyamkhulekela ukuthi ona kahambe kuhle ukuthi mhlawumbe angajimba aphenduke ejimbini.
Kodwa kulabanye phela bathi wakuhamba kwele China wakhuluma ngamamegadili kodwa kula nto yaphumayo konapho ungathinda ngakhonokho ngamafutshane.
I-China iyafisa ukusincedisa kodwa ke thina lathi kumele ngabe siyazincedisa sodwa. Manje lokho esikwenzayo angazi kumbe kuyasincedisa kumbe kusibuthela emuva na. Njengoba ubonile into eyenzakale amalanga amabili adlulileyo lawa abantu sebegqekeza ezitolo angisakwazi ukuna kulani bezwa kubusa ilizwe nxa usuzavula izitolo zabantu ugqekeza.
Kodwa unkosazana Tabita Khumalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi umnangagwa udlalisa imali kaZulu ngokuya emazweni la.
Ubaba otshengisa ukuthi akalandaba labantwana abathi ekhaya sho ungathi ungekhaya uze kuthiwa umntwana utshise ngamanzi wena uflathele uhambe yebhawa. Ngoba uhambo lolu mina kandibona uncedo lwakhona ngoba ngawe ngumuntu sekuyinkokheli ethi khona umhlonipha uZulu athi yena wamvotela nga sikhuluma kunjenje nga uliqhumile lolu hambo waphenduka ingane uTrump labo wathi uzokuthisa khona ngapho wachiya waphenduka yena akwenzayo kumangalisayo uzabuya ukuthi ucubungule udubo lolu yikuphi khona ngale njalo sizwa kuthiwa uhambe nendiza mtshina lapho uphuma inkatakata zezimali andiyakele ingithele nxa sisizwa kuthiwa kubhadala $70,000 ngehola yimalini le mhlane phenduka eyabe isiphumile asola mabhondi
uyabuye phetheni
uzabuye phetheni ngithethe imali yonke yokuthi anike odokotela balapha abantu abadudule ngamasotsha uzabuye phethe izandla.
Lokhu kusekelwe kumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi kwezenodo ezimele yodwa.
Uhambo lolu vele luyafana la ihambe eziningi ezenziwayo azilethi lutho fo ngifuna ukuzwakala nje ukuthi kulomnangagwa kodwa akulalutho nix ngoba abantu balokhu bengabayanga eZimbabwe.
Kodwa ke siyabona yena uthi ulobelane lele Russia izivumelwano eziningi njalo ke i-Alrosa kukanyanzana siphenduka kwele Zimbabwe ukuthi zelolonga ama-diamond wena ukubona njani kwakhe lokho?
Izivumelwano eziningi ezabhalwa le-Russia eze-Chrome zangazilethe lutho kathi siyakhalakhala ngemali yangaphandle bayaletha na imali yangaphandle nxa bengalethi imali yangaphandle awuladlula uhambayo ngoba ama-diamond avele aphuma kudala kungela mali ezingenayo.
Pho ke uya ngaphi wena ngokubona kwakho nxa sukhangele khona
lokhu vele kuthi uthi vele awuqondanga ndawo ngoba silokhu zikhalakhala ngokuthi akulazimali zangaphandle kwelizwe silokhu zikhalakhala ukuthi imali yalapha kayigcinanga ngoba akula production nxa besithi bona imali zingeniswayo ngama-diamonds ligolide imali yakhona ayibonakali kutshuthiwe asiyindawo.
Umnangagwa wethekeleleko le-China nyakenye lapho alobelane khona izivumelwano ezimbalwa leziphathamandla zelizwe le-China. Kodwa uZulu uthi izivumelwano lezi kazizange zincede ilizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKips Dube.
Ngangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations Human Rights Commission ibika ukubana sokulebulewe abantu abangamakhulu athoba monemunye 900 kudlakela lokuchasana ngemihlobo kwele Democratic Republic of Congo. Kuthi ke ele Malaysia lithi kalisoze livumele abadlali bomdlalo wokugijima bakwele Israel ukuthi bangene elizweni lelo kumncintiswano wamazwe omhlaba owenzelwa khona ngale. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asesole kakhulu ukuhlukunyezwa, ukutshaywa, ukubotshwa lokubulawa kwabantu eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngesimo sezomnotho esesesisibi. La mabandla asexwayise uhulumende kwele South Africa ukuba angenele kudaba lweZimbabwe kungakafiki kusibanga esingalawulekileyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma labezindaba ngodaba lweZimbabwe umkhokeli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthi akusiso sikhathi sokuthi uhulumende weSouth Africa aqinise ubudlelwano bakhe leZimbabwe ngokuzithulela into zesonakala. UMaimane uthi kufanele uhulumende weSouth Africa akonde nda uhulumende weZimbabwe ukuze achasise ngembiko le yokutshaywa lokubulawa kwabantu. Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Simanda. Yena uthi imbiko yokuhlukunyezwa kwabantu abayizwa ivela ekhaya ibadabule kakhulu.
Ama social media kuvaliwe abantu abanelisa ukuthi bakhulume, siyezwa nokuthi abantu sebeyathunjwa, siyezwa ukuthi abantu bayanyamalala kobulawayo, siyezwa ukuthi amapolice angena emizini yabantu, siyezwa ukuthi kunama helicopter andizayo ebusuku kushaya abantu, zonke lezo zinto ngizinto singeke sizijabulele.
Lokhu yikho bekukhulunywa lihlekana lezalwa zeZimbabwe ebezitshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Zanasimanda uthi South Africa kufanele ingenele ngoba ingazithulela iyo ezathola ubunzima besimo sibi eZimbabwe.
Njengabe African Diaspora Forum sithi kubalekile ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa ikakhulu uMongameli uRamaphosa asho izwi lakhe ngoba akukho indlela enhle uhulumeni ayisebenzisayo, kodwa sibona ukuthi sokuvuke futhi enye igugura hundi mabantu sebeqala kunyamalala.
Ibandla le-Economic Freedom Fighters lalo isole kakhulu ukusetshenziswa kwabezomvikela ukuqeda ukutshengisela eZimbabwe, lisithi kusobala ukuthi uMongameli Mnangagwa useveze ukuthi uqhubekela phambili sephula amalungelo oluntu njengalokho bekusenziwa uMnumzana Robert Mgabe. Embikweni wethulwele libandla lithi uhulumende wombuso ohlonipha intando kaZulu kufanele azi ukuthi ibutho likhishwa kuphela ukuyabulala isitha empini, hatshi ukuyalwisana labantu makaza. Inhlanganiso ye-South African Federation of Trade Unions layo ithi ukutshaywa nokubulawa kwabantu kubi kakhulu. Inhlanganiso ithisekela ngokugcweleyo ukuqhubekela phambili ngokutshengisela lokukhalala umsebenzi kuze kulungiswe okuhluphayo. Kusenjalo inhlanganiso ebheke ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi loba uhulumende elomlando ukulondoloza ukuthula elizweni akufanelanga lokho akwenze ngodlakela kudutshulwa lokutshaya abantu. Inhlanganiso ithi uhulumende weZimbabwe kufanele avule ukuxhumana kobulenjini be-internet ngoba kulilungelo lezalwane zeZimbabwe ukuxhumana ngendlela zonke abakhetha ukuxhumana ngazo. Umbiko walenhlanganiso ulandela we-Amnesty International lawo okuxwayisa uhulumende ukuthi angavumele amasosha namapholisa besebenzisa izikhali mahlayana. Le nhlanganiso isola njalo kubotshwa kwabantu isithi kunokuthi uhulumende aqede isikhathi elwisana lozulu ohluphekayo, kufanele achithe leso sikhathi elungisa umnotho osuwile. Inhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Network layo ithi wesabisa ukuzwa inani lasebebulewe, ukulinyazwa nokubotshwa eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungathokozi kwakhe ngesimo esikhona. Yona-ke ithi akubotshwe wonke amapholisa namasosha aphatheke ekubulaweni lekutshayweni kwabantu. Isimo seZimbabwe sesize sathinta imbongi yeZimbabwe uMokhethi Nkomo odume ngelithi umntakana Fred M. Yengwayo wahle waluba inkondlo yesimo esiqhubekayo. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, New Benedict in Lapo.
Mikhubabani eligile emva kweminyango ivaliwe ivuleni leyo mbiza siyibona imboza yenu la ivala imbiza iphuphuma lenzani aliboni yini ukuthi izaphuma iwucitshe umlilo. Kuvala imingcwele, kuvala zokuxhumana, kuvala izikolo, kuxosha odokotela, kuvala imigwaqo kwenziwana ezweni labantu. Mikhubabani eligile ezweni labantu. Athathe siwa pamadodo omkawo besala lifuna ukubenza nabesifazana isilisa singekho khubabani eligile ezweni labantu. Livalizo kungela kudla, livalizo kungela petroli, livaliza ikolo abantu abantu bengafundanga, livala imigwaqo kungela zimota, mkhubabani eligile ezweni labantu. Isilondo esisha sivuse sidala, liwavusela namanxeba egugura hunde ebazalini bethu, awakapholi ukubogugula amanxeba, the gugura wounds refuse to heal. Senzeni na, soneni na, boneni abangaboniyo, boneni abantu bethu, boneni obabamkhulu.
Lo ke imbongi yethu siyalibonga ngokulalela kwenu oselivalelisa Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.